tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 29 kwenkwezi 2018 ngo Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Appeals were brought against the process and we sat down in an appeals committee and we
bonke ababekhona babhala incwadi sahlola lokhu ababekutsho njengekomithi yalo. Sesiqede ukhetho lwethu endaweni ezidlula 80%. Ukhetho lwethu lalusenzwa ngabantu abangalani lebandla le-MDCT.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi liyajabula ngendlela okuqutshwe ngayo ukhetho lwama-primaries. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho olawula ezokhetho osanda kupasiswa edale lepalamende we-Electoral Amendment Act. Udubo lokusilela kwemali yamanye amazwe eZimbabwe luqhubekela phambili ukwesabelwa ukuthi kuzadala ukuqonga kwentengo yempahla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi liyajabula ngendlela okuqutshwe ngayo ukhetho lwama-primaries. Ukhetho lolu ngolokuthi kulungiselelwe ukhetho lwalonyaka lokudinga amalunga edale lephalamende, amakansila lamasenator. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe ngomgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Morgan Komichi lentatheli izindaba emahofisini aleli bandla awe Harvest House eHarare. Uthe naloba kuke kwaba lendawo ezibe lokudonselana okuthile bahlale phansi bakhulumisana ngakho njalo bazaqhubeka beselulekana lapho kube lokufuthelana.
Appeals were brought against the process and we sat down in an appeals committee.
Bonke ababekhona babhala incwadi sahlola lokhu ababekutsho njengekomithi yalo. Sesiqede ukhetho lwethu endaweni ezidlula 80%. Ukhetho lwethu lalusenzwa ngabantu abangalani lebandla le-MDCT ukuthi kungabi nokuqhelana. Indlela ehanjiswe ngayo ukhetho lolu iyasithokozisa. Njengoba intando kaZulu ikhanya ilandisa, sizaphinda sihlale sikhangelisise udaba lokuqhelana olulethwe ngabanye.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Bhawalelo Ndlovu uthi ukhetho lwama-primary olwe-MDCT luhamba kuhle naloba kube kwaba lodlakela kwezinye indawo.
Ukhetho lwama-primaries kubandla le-MDCT lwaqhutshwa kuhle uma kuqathaniswa lokwenziwa yiZANU-PF. Nxa sikhangela udlakela lwaba lulutshwane kuqathaniswa leZANU-PF. Nxa sikhangela lokho esikuzwayo okukhulunywayo kokuthi kulezinye indawo lapho abantu ababekhonona khona, njengama-elections wonke awusuthisi wonke umuntu, kodwa ibandla le-MDCT bazama ukuthi benze into efunwa nguZulu.
Unobhala jikelelo waleli bandla umnumzana Douglas Monzora uthi osekubahlukumeza ukuthi abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission zekhi iyala logwalo loluhli lwamagama asebabhalisa ukuthola ilungelo lokuvota olwe-voters roll yona abathi bafuna ukuyihlola bodwa.
The MDC wrote to ZEC to be provided with the complete voters roll.
Ibandla le-MDCT labhalela iZEC incwadi ndicela i-voters roll, kodwa iZEC iyayo ithi omnye lomunye akayezibonela ibizo lakhe. Kusemthethweni ukuthi siphiwe i-voters roll le, bengabi lekude yayo sizahamba edala njengoba besephula umthetho.
Naloba leli bandla lisithi ukhetho lwama-primaries lwahamba kuhle, abanye bayasola ukungakhethwa kwamanye amalunga aveza ukusebenza labantu kuhle ngesikhathi besedale lephalamende, abanjengomnumzana James Maridadi omela iTafara Mavuku, lo Gift Chimanikire oyiSouthaton abangabanye bamalunga awisola phansi kukhetho lolu lwama-primaries. Umsekeli womkhokheli we-MDCT umnumzana Elias Mzuru wayala ukuthi ukhetho luqhubekele phambili, kodwa ukomishi uthi nguye obikwa esevume ukungancintisi kukhetho olubuyayo esizangena kudale lesenethi. Ngimele Studio 7 ngise Harare, New Gibson Pepe.
Uhlelo lokuhlola amabizo kuludlu lwababhalisele ukuvota ilungelo lokuvota ole voters roll. Lugqutshelwa namhlanje bebalotshwane abantu abahlole amagama abo kugolo lolu. Abanye abafisa ukubhalisela ukuvota bebelokhu bebiselwa muva ngezizathu ezijeneyo. U-Albert Ncube we-Studio 7 usipha lolu daba.
Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, ZEC, ithi sebedlula amakhulu ayisithupha 620 abantu ababiselwe muva ngalesi sikhathi kuhlolwa amabizo kuluhlu lwababhalisele ukuvota ezansi emaNdebeleni. Embikweni oyethulwe yihofisi yeZEC eGwanda, izizathu ezidala ukuthi uzulu abuyisele muva zigoqela ukungabi khona kwamabizo abo kuvoters roll, ukuzwela izithupha, ukulahleka indawo yokuvotela lokunye. Abanye ngabathwala izithupha ezidabukileyo loba incwadi zokuhambisa ezingasasebenziyo, kukanti abanye babiselwa muva ngoba bengazalelwanga eZimbabwe. Laba abazihambele mathupha ukuyahlola amabizo abo kuvoters roll bedlula inkulungwane ezingamathuma esikhombisa 73,000 loba nje befika inkulungwane ezingamakhulu amabili lamathuma amane 240,000 abantu ababhalisele ukuvota esabelweni sezansi yemaNdebeleni. Umnumzana Thandeko Zintimkandla, owake waba ngumeli wedalela ephalamende, uthi indubo ezihlangana lozulu lapho siyabhalisela ukuvota bekumele zilungiswe phambilini.
Lokho okunye okuthi abantu babuyisela emuva ngoba bengelazithupha kumbe zidabukile kumbe ngabantu laba esithi ngabe ezizweni. Lakho konke khona lokho izinto ezenziwa ngabomi engabe zalungiswa kudala. Udubo loluhlu lwabantu abazavota luvelele luzaba lathi. Angazi ukuthi kaze kube nini ngoba nakukhanya layo uhulumende kazimiselanga ukuthi kube lula ebantwini babhalisele ukuvota.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi isikhathi sokuhlolwa kwe-voters roll sibe sifitshane kakhulu njalo lolu hlelo luqhutshwa ngakakuhle.
Besikhangelele ukuthi mhlawumbe izathatha not less than a month abantu be thole isikhathi sokuthi bekhangela belungise okulungiswayo, kodwa sibona iZEC inike 11 days kuphela esikubona kwesikhathi esifitshane kakhulu, ukutshengisela ukuthi sizaba lama-disappointments amaningi ngelanga lokuvota. Lapha abantu abazathola khona ukuthi i-information yabo ayimanga kuhle ku-voters roll, njalo abanye bazabe bengekho bona beca abantu bakhona.
Amazwi akhagcizelelwe isikhulumeli sebandla le-MDCT ezansi yemaNdebeleni umnumzana Ekhe Moyo odwa kuphambaniswa kwamabizo kwaZulu indlela yokuqilibezela.
I-government ayinike sonke isikhathi sokuthi abantu bayenze zona lezi zinto ezizabanika imfanelo zabo zokuthi bafinyelele ukuthi bayevota. Siyakwazi ukuthi izano iyenze ngabomu ukuthi yona abanye abantu bagcine bengasavotanga, amabizo abanye aphambaniswe, njalo uthole ukuthi omunye umuntu sekuthiwa ungumama yena engubaba. Abanye abantu lama-spelling amabizo aphambaniswe. Izinto ezimele zilungiswe kusalesikhathi. Ku-constitution lilungelo lalowo lalowo ukuthi anelise ukuvota avotele lowo muntu omthandayo.
IZEC ithi bayisigidi phose ezinhlanu 4.7 million abantu asebehlole amabizo abo kuluhlu lwababhalisele ukuvota besebenzisa indlela ezijeneyo ilizwe lonke. Abantu abazinkulungwane ezedlula ijumi 11,000 bayesulwe ku-voters roll ngoba kutholakale ukuthi kudala batshona, kukanti abanye bebebhalise baphinda kaningi, kuthi abanye inombolo zezithupha zingaqondanga. Ngimele iStudio 7 emajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-6040 lagu 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho olawula ezokhetho osanda kubhasiswa edale lePhalamende we-Electoral Amendment Act. Lokhu sokunikeza ilizwe ithuba lokuthi liqhube ukhetho kusetshenziswa umthetho omutsha lo. UPrasetis Jeremiah usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette oluphume lamhlanje. Ekhuluma ngemva kokwethulwa kwalesi saziso, okhokhela amalunga asedale lePhalamende awebandla eliphikisayo ele-MDCT, umnumzana Innocent Gonese, uthena akajabuli ngokusayinwa kwalomthetho ngumongameli Mnangagwa obekukhalazwa ngamabandla aphikisayo kungakaguqulwanga. UGonese uthi bona njengebandla kade befuna ukuthi umsebenzi onjengokudindwa kwamaphepha okuvotisa ama-ballot papers wenziwe mgceke umuntu wonke ebona, hatshi ukuthi wenziwe nsitha.
Nekuti taitarisira kuti semunhu anoziva nhunha dzavana veZimbabwe.
Thina besingakhangelanga ukuthi umongameli angasayina lo mthetho kungale indlela kungaguqulwanga okuneyi ebesikhalela ukuthi kuguqulwe njengamabandla aphikisayo okuphathelane lokhetho okugoqela umsebenzi wokuprintwa kwama-ballot papers omele wenziwe okumgceke. Sibone inkampani ezaphiwa itender yokwenza lokhu lokunye okuneninengi okungafakwanga kulomthetho.
Uqhubeke ethi laloba kunjalo ujabuliswe ukuthi lomthetho uhle wakubeka mgceke ukuthi lo ozakwenza ubudlwangudlwangu kumbe ukutshotshozela udlakela uzabotshwa ajeziswe. Ukuthi ke unobhala jikelele ubona ngezemithetho ebandleni elibusayo elezanu PF mnumzana Pho Mangwana, yena ke uthi ujabule okwamagama ngenyathelo elithethwe ngumongameli emalungiseleleni okhetho.
Samukele ngenjabulo enkulu ukusayinwa kwalomthetho ngumongameli ophathelane lokulawula ukhetho lalunyaka. Thina njengebandla siyasuthiseka ngakwenzileyo. Amabandla aphikisayo abakhala ngakho bekumele bahle bakulungisise ungakayi kuye usesedalele parliamente.
Edabeni lokukhalaza kwabamabandla aphikisayo, uMnangagwa uthe amabandla la bekumele alungisise izikhalazo zabo esedalele parliamente lomthetho ungakayi kumongameli Mnangagwa ngoba yena uloba igama lakhe okuyabe kuvunyelenwe kulelo dale. Ngemva kokuloba igama lakhe kulomthetho, uMnangagwa usekhangelele ukwethula isaziso selanga lapho okungenziwa khona ukhetho, yiloba yisiphi isikhathi kusukisela manje. Nanku phela lo msebenzi wokuhlola ugwalo loluhlu lwabalelungelo lokuvota ele-voters roll lawo ugqitshwa lamhlanje. Ngimele i-Studio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Praxedes Jeremiah.
Ibandla lezaphu seliqalisile ukungena ezindlini ngesikhathi sokukhankasela ukhetho oluzayo. Ibandla leli lenze umhlangano omkhulu emavinkilini akobhidi ngesonto lapho elikhuthaze khona ukuthi abantu bayebhalisela ukuvota kanye lokuvota kukhetho lonyaka. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho ukuthi amabandla ezombusazwe aseqalile ukuhamba ekhankasela amalunga abo edale lePhalamende leKhansili. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eyazipra Veterans Association, umnumzana Benny Ncube, ngomunye wabakade bekhankasa.
Khetho lolu kube lukhetho olokuthula. Siyakwazi kuba nokuxokozela nxa sokulanda ukhetho. Sithanda abantu bakithi ukuthi bakhethe ubukhokheli beZimbabwe obuzamela abantu yiko lelithuba liliphiwa njalo liliphiwa ukuthi likhethe izaku ngoba yiyo eyasungula injongo yokulela lelilizwe.
Umnumzana Lazarus Gwete, isakhamuzi salindawo, uthi sebelulindele lolu khetho.
Youth Front! Iyouth ngempela ngempela bekufanele nikhukhumale likhululeke ngoba izwe leli ngelenu. Emakhaya besizofika sixhosela ingane, abangane, omakhelwane nabo bonke abantu esihlangana nabo emigaqweni. Sicela ukuthi nisixhase ngazo zonke izindlela bantu abadala. Siyacela impela, izaphu siyayithanda, izaphu siyayifuna, siyashota kancane. Abantu balinde ukuthi bambone ubaba ukuthi ngempela ngempela leli vangelo singabe siyalijumayela, kambe ngabe sikhuluma ngayo yini okadabengwa noma siyazenzela. Babengakuvuma kanjani lokho bengambonanga.
Esinye njalo isakhamuzi, umnumzana Joseph Ntate, uthi udubo ababhekane labo yikuvikela ivoti ngemva kokhetho.
Kumonitha amabox laphana, kuba nobunzima mase kuqediwe ukukhawunta amakhansela laphana, ngoba bavame ukuthi i-presidential or ngithi ama-MPs bahambe lawo. Kuvame ukuba lipholisa nayo nalo mbuso obusayo, bese kusiba mhlawumbe ku-headmaster oyedwa behambe bebabili. Laphana kade befake amehlo sekuthiwa madoda salani khonapho, ngiye ngithi mhlawumbe njengasentshelanyimba bachiye kuthiwa buyelana emakhaya.
Kusenjalo, uhulumende useguqule umthetho oqondisa ukhetho kusukela izolo. Abantu sebeyavunyelwa ukubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo okwamalanga amabili ngemva kokuhlala kwedale eliza kwemukela amalunga amabandla azancintisa ekhethweni ele-nomination court. Ngimele iStudio 7 yikobhidi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sixoxa ngenhlelo zeZimbabwe Electoral Commission ezimbili. Olokuhlola uluhlu lwevoters roll kanye lolokubhalisela ukuvota olwe mopup. Inhlelo lezi zivalwe namuhla. Lenelisile na ukuhlola amagama enu kumbe ukubhalisa? Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Ukuze silithinte lingene kuhlelo ngo-8 o'clock. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lamuhla lilami uNtungami Linkomo.
Udubo lokusilela kwemali yakumanye amazwe eZimbabwe liqhubekela phambili lusiba lubi, njalo ilizwe lilakho ukubhekana lokusilela kwempahla emavinkilini kanye lokuqonga kwentengo yakho konke okumele kuhlawulelwe. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imibiko ephumayo iveza ukuba ilizwe libhekane lokusilela okukhulu kwemali yakwamanye amazwe, lona livele lingela eyalo imali okulakho ukubangela ukusilela kwempahla eziqakathekileyo kumbe ukuqansa kwentengo yazo. Umongameli we-Democratic Opposition Party, umnumzana Harry Peter Wilson, uthi intengo yempahla iqansa nsuku zonke, kodwa imali yakwamanye amazwe ayibonwa itholakala emikambo engekho emthethweni.
Into engizaqansa mayelana i-challenge ye-foreign currency, i-foreign currency ayitholakali. I-foreign currency itholakala estritini. Ebhenki akula mali, ibhenki imele ibe iqondile abantu be-business, that abantu be-business bathole imali ukuthi bathenge izinto zaphandle, but imali ebhenki akula, imali isestridini.
Evumelana lo Wilson, esinye isakhamuzi sakobulawayo, umnumzana Zibusiso Mkhwananzi, uthi abantu abathi imali iyaselakala ngobani, imali ikhona ezweni, igcwele phandle kubo siphatheleni.
laba abantu abathi imali yasolakala abathi izinto zezakhwela kwaqala abaletha leyo mbuzo ngobani kuvela kuluhlu lukahulumende kumbe kuvela kuluhlu lwabantu nje kuphela abazenzelayo imali ikhona elizweni eZimbabwe imali igcwele phandle ngoba siphathelene
umnumzana Mkhwananzi ukhuthaze uhulumende ukuthi aphume lemithetho ezalawula amankampani athenga ethengisa imali yakwamanye amazwe ngoba yibo abalemali yakwamanye amazwe
mina engifuna ukuthi uhulumende akwenze ukuthi abantu bona laba abaphandle bona laba kade sazibuza ukuthi abantu laba bavela ngapi imali le bayithatha ngapi ukuze silwisane kuhle labantu laba ayisukho ukuthi sibabophe ngcono abantu laba sibaligalize sibanike amalayisensi bebe yenza ama-broad change ukhona lathi sizabhenefita khona ilizwe lizabhenefita ngoba kade bazama iminyaka yonke bezama ukuthi amapholisa ebabophe kodwa kuyehlula so kabaformalize abantu laba
ilunga ledale lephalamende elimela iwange umnumzana Brian Chuma yena usola uhulumende okhona ethi inhlelo zakhe azihugi imali yakwamanye amazwe
hayi kuhluleka kwahulumende obusayo lokho akule ingazilo nje kuhluleka kwalaba abasembusweni inhlelo zabo azihlelekanga asonhlelo ezinga-attractive for i-forex angeke ngiyadlulela phambili laba abasembusweni bakhona abalazi inhlelo ezi-attracta leyo foreign currency
ilunga ledale lephalamende elimela iBulawayo Central unkosazana Dorcas Banda uthi okwamanje bahamba bedinga imibono yabantu mayelana labantu abaphatha ize imali yelizwe
silo daba lokuthi siyahamba ebantwini sibuza ngezigaba namhlanje besikhuluma labantu bakoBulawayo sikhangele ukusilela kwemali elizweni lokukhitshwa kwemali elizweni iphuma kuphandle kwelizwe le mali nje ezingcolileyo eziningi ezenzakalayo ezitholakala eZimbabwe khona ukuthi abantu bona bathini ukuze phela kube lo mthetho okwanisa ukuthi ubambe abantu bona babophe ngoba okwamanje singaze sithi amabhenki asezitridini le esithi i-black market akunamthetho ojulileyo ongathi ungabamba abantu bonabo ubabophe
ilunga ledale lephalamende eNkayi South umnumzana Abednico Bebe laye ugcizelele amazwi kamasibanda ethi laloba imali yakwamanye amazwe isilela ezweni iyatholakala ngobunengi emikambo engaphandle komthetho kungakhathalekile ukuthi umuntu ufuna malini kukanti emabhanga awalamali uZulu elala elindile emabhanga efuna imali ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
untikolotsha ololaka olumangalisayo osethwalise nzima izakhamizi zeCountry Park ubikwa ehlasele ngamandla lamhla watshaya abantu abane abagoqela omunye ubaba otshaywe imbambo ngembokodo isigaba lesi senzakala lapho okwahlaliswa khona abantu nguhulumende phansi kohlelo lwakhe lwehlalani kuhle Garikayi kodwa ayisekho inhlalakahle kulelo lokithi nanko izakhamizi zithi kulento engabonakaliyo ejika amatshe itshaya amafasitela azo ezindlini njalo ibhoboza ama-asbestos izindlu eziningi zilamafasitela afileyo njalo phezulu sezizimbobombobo udubo lolu luqale kunsukwane ezedluleyo okubangele ukuthi izakhamizi ziyedinga abaprofethi ababuye bengasadlanga ngotshani izolo kodwa behluleka ukuyikhipha into le abaprofethi laba babuye bathi into le ngeyomunye ubaba umnumzana Tito Mgumbo kodwa ubulandule lokhu uGumbo omunye wabaprofethi laba ubikwa echawe laye wageleza igazi esiphundu lamhla sithole imbiko yokuthi abaprofethi laba babotshiwe asenelisanga ukukhulumisana lamapholisa ngalolu daba kodwa izakhamizi zihambe zadinga omunye njalo umprofethi obikwa eyingqwele ekukhipheni ondofa usiziba sikhuluma nje usiziba uzalala elomlindelo evuke ekuseni ezama ukuthi akhiphe untukulo kusasa ngehola lesitshiyagalombili sixoxe lomsolwa umnumzana Tito Gumbo yena olandule ukuthi ondofa lo ngowakhe
Kusasa kulapho okuzavela khona sobala ukuthi ngokukabani okuyinto lokho. Ayisikho kwami njalo endlini yamakulalutho. Bahambile izolo bakusweni bangiqambela amanga mina. Ngabe ngokwami ngangingasoze ngivume ukuthi bahambe endlini yami.
Umnumzana Tito Gumbo isakamuzi seKadru Park njalo nguye obecatshangelwa ukuthi ngumnikazi kantiko loja osehluphile. Untungameli Nkomo weStudio 7 uphinde waxhuma isakamizi esithi sitshaywe imbambo lamhla umnumzana Promise Gondwe.
Mina namhlambele emsebenzini ngitshayiwe esayidini lembambo. Kungitshayile isayidi le lembambo lapho.
Awulimalanga pho?
Ya, ngilimalele phakathi okuthi vele noma ngihamba ngizwa ngathi ngile hlabo, ubuhlungu wakhona ungathi ule hlabo phakathi.
Aso umuntu olijikileyo ilitshe yini Gondo?
Hayi, lapha kala sasigabanga ukuthi ngumuntu ojikayo, but okakadesi akusela muntu okuthi ngathi ngubani ngokuthi ilitshe liphonga ukuphosa umuntu wakhona akabonakali.
Izolo sizwa kuthiwa kubuye abaprofeti bazama ukukukhipha okuyinto lokho okuhluphayo. Ukuhambe njani ungasichasisela?
Ukubuya kwabamaprofiti laba babuya lapha bazokhangela besizaza kukhipha. But into eyenzekeleyo bona into eqiniso sibili bayihlulekile kuyikhipha ngokuthi bathi sebebuya laphana baqonda indawo ezingethu. But akula into esiyibonile ngokuthi thina bakade simelele ukuthi sibone ukuthi bazabamba into, but ngendlela yokuthi yakhona asizange sithole lutho abalalo. Bahle basuka bechiya besibengakasuki lapha kuhle kwatshaywa enye indlu, bahle basuka becontinue ukuhamba ngendlela yokuthi abahlulekile ukubamba into le.
Omunye wabo wabaprofeti laba simbone kumfanekiso lapha ephuma igazi ekhanda kuthiwa layo utshayiwe.
Lapho kade bebhodebo bebaningi laphana ukuthi ngichasele ukuthi utshayiwe yikho. Lapha ngingathi ngamanga, angisoze ngithi iqiniso kumbe ngubani ngokuthi mina ngibone sevuza igazi kuphela ngemuva kwesithuthu.
Liyalala emlindelweni so?
Ngayisilwane sesendlini anje, lawo indoda uyaphuma uzolala emlindeni abanye ubone ukuthi ikuyini okwenzakalayo.
Umnumzana Promise Gondwe isakamuzi seKadru Park esithi sitshaywe ngondova lamuhla. Xoxe njalo lokansila walesi sigaba umnumzana Colette Ndlovu ngesindaba ephendulile.
Namhlanje kwezokutshaya abantu betshaywa ngamatshe kuyikho kubatshayayo. Abalamhla sibathembe kakhulu ngokusiziba yena leyo nguye wakhipha lo wayehluphile okuthiwa ngu-NS.
Izolo sizwa kuthiwa omunye obecatshangelwa ngubaba okuthiwa ngugumbo esikhulume laye walandula wathi ayisikho kwakhe. Kukhona obuke wakuzwa ngaye?
Ngisuka kuye khona manje nje njengoba ngikhuluma. Ugumbo kutshiwo ngabantu laba ukuthi ulakho, wasesithi ke sengisiyalivulela endlini yami, kuyanini lizokukhupha bethuleka ukukhupha.
Namuhla manje lapho laba abatsha abathi bazalala bekuthile kusendlini kabani?
Bona bathi bazathiya i-section yonke, bangathiya i-section yonke kakusabaleki. Bona kabafuni kutsho ukuthi kubani, kodwa bazabona abantu sebekukhupha kulowo lapho.
Ungathi into zobuthakathi yini lezi kansila kumbe ngamasalamusi nje?
Ibuthakathi sibili ngoba awungezake kuyi ukuthi khona kube ngamasalamusi okuthi ungathaya izindlu zabantu uzibhoboza, ama-asbestos ebhobozwa, ama-windi ebhobozwa. So thina siyabona ukuthi ibuthakathi ngoba kakuqali lokhu ngokwesithathu e-Country Park.
Umnumzana Colette Ndlovu ngukansila we-Country Park ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7 ese-Country Park koBulawayo. Singakehlukani ngothi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela namhlanje. Icele le-MTCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi liyajabula ngendlela okuqhutshwe ngayo ukhetho lwama-primaries. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho olawula ezokhetho osanda kupasiswa edale lephalamende we-Electoral Amendment Act. Uthube lokusilela kwemali eZimbabwe luqhubekela phambili. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje ngolivalelisayo ngu-Kip Stube.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.